ezendik zubile emoya now but ganga just done us some ngaya oh kodwa bayenge bakhulume bakhulume baqede mina ngithanda thanda bayenge bakhuluma bakuthanda yo mina ngithanda kodwa bayenge bakhulume bakhulume baqede mina ngithanda thanda bayenge bakhuluma bakuthanda yo mina ngithanda Dilizindaba stand utandol njane